Ngakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni wathiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-supply. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa nguTrump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So-ke ekusukeni kwakhe kuzefika kade iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu. Ngoba ungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha, ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo ukusebenza. Ngoba ungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi liku-recession ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa-ke lokho libambile ngoba igodi leli ligezwa umhlaba wonke, impi le e-Ukraine. So-ke yena ubambile khona lamfana ungathi ubambekile usaqhubeka. Nanku lama-elections wona la imidterm elections wenze kuhle kakhulu.
Manje ungawukhangele ubona ungani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo.
Njengoba sengitshilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le. Ngoba engikunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo hulumeni mini umongameli owenza kuhle kwe-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakatheke okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube nentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Now-ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku-2024 mbona ngathi angaba leli thuba elihle lokubuyela. Kodwa-ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngime ngimcebisa ukuthi ngabe yime engilaphana e-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala, ususebenzile kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula ukube labazukulu bakho.